Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-1 Mbimbitho 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ukubana bakhalale umsebenzi ukuze bengezelelwe iholo labo. Bazaphumelela na?
Nxa iphumele okuncane kule $1,200, sizigqibekelele sisemzini yethu. Simelele ukuthi ebhenki kuze kungene $1,200. Asikhathali, athinethe, arelaphi.
Libikwa seliqansa inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe, ikakhulu emadolobheni abalisa koBulawayo laseHarare phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba nge-Friday naleyo lwesitando oludlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu.
Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho okulindwe impumela yokhetho olwenziwe ngomgqibelo kule mbiko yokuqilibezela.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapho esikhona kathesi ngendaba yokhetho loli ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUZ ukubana bakhalale umsebenzi ngendlela yokuthi baphiwe iholo elithe xaxa. Ababalisi laba bathi bafuna iholo likhuphulwe libe ngamadola eMelika afika phose ayinkulungwane lamakhulu amathathu, $1,260. Gambe bazaphumelela na kulolu hlelo? Ugeina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lomnumzana athemba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ ochasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Izisombululo zamhla ka 23 kuNhlolanja zisilethele impilo entsha kumbumba yezisebenzi. Izisombululo lezi zibone ababalisi bethola ithuba, bonke ababalisi goqela lombaliso semakhaya, goqela lombaliso saqala ukungena emsebenzini, lombaliso selabo 25 years esemsebenzini, lombaliso seza kuyathatha ipension, bathola ithuba lokuthi bahlale ndawonye bakhulume ngenswelo zabo, bakhulume ngezidingo zabo, benze ezinqumo eyinto esiyibona isinikeza ithuba lokubona inguquko ekubambaneni kwezisebenzi ma zikhalela iholo la. Khuluma lamhla Mnqamulajuqu, lapha ababalisi abavumelane khona ukumelela ukuzwa ukuba ingxoxo mhlamba kahulumende lequla labantu esingakwaziyo ukuthi bamele bani, i-NJNC, lapha bama khona bexoxa ngathi la ngeholo lethu. Simelele ukuthi sizwe ukuthi basinikeza imali engakanani.
Njengababalisi likhangelele iholo lemalini ngenyanga?
Imali thine siyikhangeleleyo njengababalisi esayivumelanayo mhlaka 23 Nhlolanja yikuthi njengesimo sezinto sezime kanje kujeke ibheju, imali esiyidingayo i-$1,260. Okumele sikunanzelele lapha kusenzakala yonke le into nangendlela eyenzakala ngayo, kuyasweleka ukuthi bone bonke abakhokhela izisebenzi ikakhulu kwezemfundo besondela eduzane. Umela yengxoxo mhlamba kahulumende le-NJNC izazalwa ngokuzenziwa ngababalisi bengavuka bonke bengayanga emsebenzini. Impumela yengxoxo mhlamba izahambisana lokuyenziwe ngababalisi.
Lapho-ke ababalisi abangasoze balandele uhlelo lonolo olokuhlala ngekhaya, akusoze kutshengisele na ukubana alibambananga lina njengababalisi ngezicelo zenu?
Ababalisi bengazidelela bengazibona ukuthi balamandla, baphelele ukuxoxa ku-WhatsApp uhulumende uza bathethisa ngenhlambe esabeka ikakhulu kubabalisi abavele behlinzelwa phansi lengcu. Cela ke ukuthi ababalisi bonke bahlale ezindlini zabo bemelela ukuze ukuthi ingqoqo nhlamba iphuma lani. Nxa iphume lokuncane kule $1,200 sizigqibekelele sisemzini yethu, simelele ukuthi ebhenki kuze kungeni $1,200. Asikhathali, athinethe, arelaphi. Hashtag teachers for US dollar salary.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ubexoxa icingweni le studio 7 eselubane. Lokhe sikudaba olufanayo amalunga umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions akhangalelwe ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende lamuhla emhlanganweni weJNC ocubungula udaba lweholo abafuna ukuthi likhutshulwe. Umanyano lo ulobele umqatshi wabo incwadi ngeviki edluleyo ukhalaza ukuthi uhulumende aqoqe umhlangano ukuxoxisana ngesiphangiphangi ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo okufuna ukuthi likhutshulwe ngemva kokuvakatshela umphathintambo wogatsha lukahulumende oluqondane lalolu daba umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afika agcizelela lolu daba. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Charles Chinosengwa ugcizelele kustudio 7 ukuthi ngempela bazahlangana lomqatshi wabo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathi wesikolo ukuze sihlaziye lolu daba.
Indaba le ezisebenzi kahulumende lohulumende ngombono wami ngathi kunenge okusemsamo esingakuboniyo. Uhulumende lo ngibona ngathi uvele nje kukhona mhlawumbe akunakanela izisebenzi ukuthi kazimsekeli nje izisebenzi zakhe. Akula hulumende ongathatha amagqibhagqibha ezimali anike abantu abangayicelanga leyo mali njengesikweleti. Ngitsho labo umphathi ndabo bakahulumende labasekeli babo lamalunga ephalamende kangitshongo ukuthi bangaphiwa leyo mali kodwa-ke ukuthi uhulumende sivuke sesisizwa ukuthi unike abantu laba izigidi izisebenzi zingelalutho kukhona okungayisikho. Kanti laphakathi kwazo izisebenzi zakhe uhulumende kukhanya kulobandlululo oluthize, kukhanya abongela omongikazi iba ngathi baphezulu baphambili lapho ekupheni imali kuye mhlawumbe laba abezombutho amapholisa amasosha mhlawumbe labacuphi kube sekubuya-ke izisebenzi zikahulumende nje zonke sokugoqela laba abalimi. Ngibone ngathi uhulumende uliqhubu lezisebenzi zakhe ngoba kukhanya engathi kwesinye isikhathi izisebenzi lezi kazisekeli kangako ibandla lona leli libusayo. Mbona kathi okunye yikubajezisa nje ukuthi bakwazi ukuthi umakhulu basungubani ngezizathu ezaziwa nguye thina abanye siyanakanela. Ungathi kukhona othembileyo ngaphandle kwezisebenzi ezizo eziqhuba inhlelo zakhe phakathi kwelizwe.
Kambe udaba lolu luzaphetha ngani? Kuzahlala kunje kungumacatshelana kuphela kumbe kukhona okuzayenzeka ekugcineni?
Isiphetho salindaba ngombono wami isona leso nje ukuthi ekugcineni izisebenzi kahulumende abanye bazakhalala shiye bazenzele okunye okungabaphilisa abaza kubona kungcono kumbe izisebenzi kahulumende ziyakulahla phansi amajogwe uzama ukutshengisela uhulumende ukuthi lanxa ezeyisa ezikhangelela phansi zilakho ukuthi zihoxise amandla azo ukuzimphoqelele uhulumende ukuthi alalele azengezelele iholo ngoba eqinisweni asikaze sikubone lokho esikubona kuzisebenzi kahulumende. Angikholwa ukuthi uhulumende ukhona kuleli lizwe ngisho kusese iRhodesia owakwaphatha buchapa izisebenzi ngale ndlela. Ngibona ngathi isiphetho sakhona bazahamba babhikishe khalele imisebenzi abanye chie hulumenda bopa banye babo abanye bachaye njobe ngohulumenda olesandisilula kodwa ekugcineni akula msebenzi kahulumenda ozakwenziwa ngiqiniso langamandla aphelele kusebenzi zakhe bayagcina mhlawumbe laba babesemsebenzini behambisa nje imizimba kodwa ukuzimisela lengqondo lenhliziyo kuyabe ungasekho lapho.
Alo ke ngumnumzana Thande Kozintimkandla ingcwethi ecubungula ezemfundo obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7. Imbiko isanda kuyithola evela kwele Nigeria ithi size yamenyezelwa impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Bola Tinubu webandla elibusayo nguye osenguye onqobileyo obekhangelelwe ngabanengi umnumzana Peter Obi waba ngwesithathu lanxa intsha ikhanya imvotele ngobunengi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho libikwa seliqansile inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni afana lelakobulawayo lele Harare phambilini kokhetho oluzenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ziyakufakaza lokhu njalo zithi abantu abanengi bakhanya sebelomdlandla wokuvota kukhetho oluza kwenziwa kusikhatshana esilandelayo. Kodwa uDubo ukuthi zinqitshwana kakhulu indawo ezahlelwa yiZimbabwe Electoral Commission lapho abantu abangabhalisela khona. Ngokunjalo abantu babikwa sebetshona beminyene emahofisini ezekhe befuna ukubhalisa. Likhomishini iyakuvuma ukuthi indawo zayo ziyasilela njalo ithi iphakathi kokulungisisa lolu dubo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVD.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ne Friday naleyo lwesihlanu oludlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele bodwa besithi hayi thina sisukubhalisa ukuvota thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje kobulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha abantu abadala omama obaba abalesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanye sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele akusafani la umnyaka ophelileyo lakade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini kuya ngani ku-next year kuyingani isikhathi esikhatshana kodwa kathesi abantu sebesukumela phezulu. Kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hayi mina ngizazihambela ngedwa le muli yami siyebhalisa ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzayo. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe.
Bakhona yini lilokhe lihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kabasoze bavote kulolu khetho njalo baphazizathu ba
kathesi sokukalutshwana ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota ngoba sesinazeke ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyelele ezekuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili abantu abathena ama-18 years lo nyaka between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ingazi ukuthi kumbe yikuthi bakhulumisana bebodwa kungaso bantu abadala bakhulumisana labontanga kodwa thina esesikubone kusisebenzela ukuthi abantanga bahambe bekhuluma legenga yabo labantu abadlala labo labantu abaxoxisana la emawadini lapho abahlala khona.
Alo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi ekhaya Vote 2023.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yezindaba eAl Jazeera ikhangelelwe ukwethula umfanekiso kamabonakude wedocumentary oveza ukungethembeki kweziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi lumfanekiso ungamanga ngoba omunye wabakhulume lalumsakazo ofana lomfundisi Hubert Angel kazani lomongameli Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze ugatsha lwezemfundo ukuthi izikolo ezilabantwana abayibulili bunye kumele ziqubanise abantwana laba bafunde bengamajaha lamantombazana ukuzama ukumisa ukulwisana kwabantwana laba ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, sikhuluma ngani kathi kathi kungani asiphendule isizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo. Bantu bakithi siqondisa kuMnangagwa manje. Sifune sitshele engasikhulumela ukuthi sibuye emakhaya thina sihlupheka kanje. Igama lami nguBishop. South Africa, sikudala ngisebenza South Africa, ngathi asuka ngesikhathi seGugurawuni isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhululungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza, wavala izimali zethu. So kavule lezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya, siyakufisa ekhaya, kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Ngangcono namaphemiti mangayephelile, sisoko lesikhona la asiloke sivikana la kuvela kudala ngesikhathi samabhunu sayesiloke sivikana la singalangcwadi. So sicela uMnangagwa engakhuluma into engayisiyo. Siyayicela kuMnangagwa sathi kalungisa imigwaqo still namanje from 1980 kusele umgwaqo kaSimizi sokwagebheke kwagebheka. Kuyini okulungisayo? Beloke bethatha imali befake ezikhomeni zabo bebheka khonale kuma-African countries. Ye so sicela uMnangagwa esihloniphe sinikeze amandla ethu ukuthi sisebenze khona lapha, sizabe sibuye ekhaya sizihlalele. So sasila into esizayiyenza. So kutethi sizibuye ekhaya usidingela izimota. Izimota ziyasenzelani? Gibela mahhala ezimoteni lezo. Ye sikise mzini yethu lezo zimota. Siyacela loko uMnangagwa kasihloniphe lathi singabantu, kalwisane lokuvuselela leya ilizwe kuphela. Yabona
hey, livuka njani? Livuka njani Studio 7? Siyabonga abasakazi bethu ngendaba elisipha zona. Ngithanda nje ukugqugquzela abayouth yaseZimbabwe. Siyayibona impumelo ephume eNigeria, amayouth aphumile ahamba ayakhetha ileader abayifunayo ngoba kuyathembisa ukuthi iyawina uPeter because ubesupporta kakhulu ngabatsha. Lathi singayenza kanjalo yithi imajority ezweni lakithi. Asikhulumeni ngobuningi bethu, sisitshintshe lesi simo kusezandleni zethu. Akukho ezandleni zikaMnangagwa. Lo mfana othiwa uMnangagwa uri-election akulona iqiniso esengakwenza uma kusondelwene, kodwa uma igethu lilikhulu akeke aze aphumelele.
Siyabona Studio 7 wonke amagumbi wonke umhlaba lapho elikhona amakhona wonke. Hawu lapho isikhalazo sokuthi abantu siwa lapho abakhona barejiste bavote kwenza ukuthi umuntu ngasebenzela mtari ningwenkayi kumele urejiste khwapho lapho khona lapho esebenzela khona speciali abanye ngamakorokoza basuka kubonyathi kuhanki siyafuka kubonyathi le lapho wabo khona rejista khwapho uvote ngoba ukuthi uzacabanga ukuthi ungafika amavoti ugade uphinde ubuyele le nekudula kwezimota lezi awusoze kukwaniseka akusoze kwaneliseka abantu kuphela zisaziswa ukuthi ngabe siyafisela nje sonke abantu bakamhlakazi lapho likhona elisebenzela khona livote sikwazapho livotela khona. Nasi i-MRP limelele limelele bantu bakamthokazi ukuthi limele lithuthele imisebenzi licine ekuphele kuba ngumakolokoza kuvula ibulawayo ivule i-industry. Nangumthokazi umqondisi moya president wethu uyivusa ibulawayo kubhuka ama-industry wonke lanasakhe siyoharare aphenduke bheki lisebenze lisebenzele emakhaya kuphele lokuthala emagangeni bonke abasegoli abangaphenduki phenduke wazesebenzela kobulawayo. Siyabonga.
Salibonani Studio 7 injani kuthoka zonke. Siyabonga inyosi ukhuluma ngudawu 263. Hayi, bengithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje, abantu abalungile abazilungiselele kuyakhaya. Kufanele abantu bakhiphe izano abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izandla manyoro ma noma bezarika kodwa sizame ukuthi zikhiphe lo nyaka ngoba bathi lokho asiyahlupha ukuthi kube naphakathi walangapha lakho eSouth Africa abantu bayajujulwa so asizame nini isikhathi sesiphelile manje ngoba kabasizanga ungabheka ma usize ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli $100 lapho bona khona ukuthi kahlekahle la amakhehlelezayo kwazizwane bayadelela abahloniphi kungahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla basuthela abantu babo bancindezela abantu ukuthi ngicabanga ukuthi yisho isikhathi sokuthi manje abantu besukume basukumelele lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumente. Ngiyabonga msakazi.
Ngivuka njani, ngivuka njani balaleli be-Studio 7, ngivusa ngoshansha mahlango seBotswana eFrancis Town eBlock 8 ekhaya lupane esigabeni semalungu. Ngivusa umama uNanhlanhla lonkomo RJ lomalume uPaul Ngwenya lojabulani Ngwenya lusathuyani usandivula laphana ndibi njani lonkomo laphana nkosikazi wakhe uPriska ngithithi njani lako labangale kobabazala kona mdumisi ngithithi njani loyindlovu umajoyibana laphana lo Moscow osebenza iDDF ngithithi njani lonke ukuphila hhayi ngapha thina siyaphila seyirejistreni ukuvota lingakhohlwa phela ukuthi lo nyaka kuyavota ngithi ngiyabonga emosobhukweni bantu abamili njani lonke emalunku ngibingelelwa nguNhlanhla Mahlangu bakonanhlanhla laphana eThangani ngiyabonga.
Siyabonga lemsazwe, siyabonga kakhulu umsebenzi lokudana kakhulu ngokuzwa ezinye ikhulumeli ikakhulu lotho ngisiba lukhulunyona ukuthi yena uma ekhuluma ungaxeka kakhulu amaopposition kanti-ke akumele ngokwenza kanjalo ngoba akuyazi kuthi amaopposition afana nabo-triplespea ngaphansi kuncindezi enjani ezimbabwe nalo kakhulumi triplespea i-government ayizange vele ibuse ukusizana so ngeke ukuthi baphatha behluleke ngoba bake bevoteliwe ngokhansilar noma bebe ngomeya umeya ukhansela ngaphansi kwezizane uPF president akulanto ongayenza kodwa uma ungakwazi i-opposition yeZimbabwe icindezele kakhulu uma ungakwazi so ukuthi ngabe wena uthi ayinikwa amandla libusi i-opposition yefuna ukuthi uma ilo president wayo izohluleka kanjani usungayigxeka ke lapho. So mina ngilusizi ngoba kula bantu abasagxeka i-opposition enjengeTriplespea ingani kumbe bona abathengwa izame especially yena obaba uNyoni nezingane esikhulume sezame nje kafuna ukucala ngoba opposition kumele ngabe abantu bakhuluma ngezilini ukuthi ayivotelwe iphiwa amandla ekubona ngathi uma ilo president wayo yena umeya wayo lo councillor wayo bazokwenzani lo member of parliament ayikhona ukuthi wena usole abantu ababotshwe izandla lenyawo even namanje baku-election bek ukuthi kunjani manje nge-opposition ye-Triplespea ama-leaders akhona wonke asemajela abotshiwe angaphandle avunyelwa ngitsho lokuthi enza imeeting endlini bebabili bahabotshwe uyakwazi yini konke lokho yini babanye ungabakwazi lokho-ke sizaqala ukuthi usichazele kahle ukuthi ufuna ngayo kwathi yabo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho obekulindwe impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bebesithi ukhetho lolu kumele luqutshwe kakutsha ngoba kube lokungalandelwa komthetho okhetho lokuqilibezela. Lokhu kugcizelelwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezihlola lolu khetho abathi ukuphuza ukwethula impumelo lakho kwengezelele ukuthi abantu bengethembi lolu khetho. Kumpumela ebikhona ibitshengisa ukubana ibandla le-All Progressive Party elikhokhelwa ngumnumzana Bola Ahmed Tinubu eyililo elalikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Muhammad Buhari osese wasuka esikhundleni ngenxa yokuthi ubesebuse okwamahlandla amabili yilo kade likhokhela. embikweni esiwutholileyo nje ngesikhatshana esidluleyo itshengisa ukubana nguye njalo osethiwa ukhethiwe ukuba ngumongameli welizwe. Olandele kukhetho ngamavoti ngumnumzana Atiku Abubakar, kwasekucina ngomnumzana Peter Obi owe African Democratic Congress olebandla eli ibandla leli ebelisekelwa ngabasakhulayo abanengi. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mandla Nkomo obese Nigeria ngeviki edluleyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho loli ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke and i-logistics kumbe sithi ukuhlela ukuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo ayiqinisweni kube ngumsebenzi and I think kuzamela silinde sibone ukuthi kuyoza lankomoni.
Abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho. Wena ukubona njani lokho?
Nxa sithi yakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi, singathi kule trend evelayo. Trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshikilo bhanqa phakathi kweAPC lePDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Umnumzana Obi yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku southern part of Nigeria lase central, kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavoti. Nxa ngibona mina ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa yi three way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho uthi wena icandidate ezaba ngumongameli number one kuzafanele inqobe amanye ama candidates, phezu kwalokho fanele izuze at least 25% yamavote in 2/3 of ama states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzabanzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngisho ukuthi mbona ngani ngibani ongawina, ngibona ngani hayi uThinubu uyozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Mbona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavoti angawatholanga ikakhulu ku-Northern Nigeria ayiwazambuyisele emuva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi kube kulokuqilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengiseNigeria iviki before ukhetho and ngixoxa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo okugcina kuvela kubo internet kube WhatsApp maybe ngokulutshwa nakwakhona okwenzakalayo ukuqilibezela ukuba khona ekhetheni leNigeria. Abanikazi bendawo bona hayi bayatsho sibiloti lokho esikubonayo kuliqiniso, but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhethe eNigeria vele lihlala lule nkinga ithi nguqhathanisele ubuthola ukuthi nxa ku-announce ama results kwama-states amanye kuzwe kuthiwa kule 30,000 or 40,000 ama-votes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was overvoting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lama-voters angu-700 but uthole kulama-votes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama-results wona ase-announciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona enjalo bekumemetheka indawo zonke and kukuningi.
Hayi, siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseRwanda. Njengokutsho kwakhe yinguye sibili umnumzana onqobileyo kukhetho lolu kwebandla lika Muhammad Buhari, nguye onqobileyo we-PDP. Walandela kwasekubuya umnumzana Peter Obi. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.